Ilizwekazi le-Afrika once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa ngamazwe lawa wonke. Thina besibeyile futhi umhlangano wathi lawo wama-carbon credits e-climate change e-Victoria Falls belekhona futhi abantu bona laba bamazwe wonke bona lawo wonke besitampida ukuthi bonke belwisana nokuthi bonke bakudonsele ekhoneni labo. America la isiqina njani ngapha sizalibeka imali ze-climate change, i-China la isitsho njalo, i-Russia la isitsho njalo. I-Africa yiyo kathesi esikusenta of i-global development ngenxa yokuthi silayo sinama-natural resources abawafunayo ukuze baphithilise amazwe abo ngoba bayakhompitha kathesi bakumsemincintiswaneni. So umuntu ozaba khona i-control of i-Africa uzaba sephambili anyinte abanye ekudevelopheni izikhali ngoba le technology ngokulekesinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani kukho konke lokho?
Izwekazi le-Africa-ke ngokungeshwa sithola abakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bayahamba basayina ama-contract bathole ama-$2 abalaba anamusha bathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kususela kwi-UN ku-United Nations kusiya phansi. Kuthatha ukuthi ngabe i-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye bananzelele ukuthi i-Africa kathesi wonke umuntu ngifana lentombi ishelwa ngamajaha wonke e-Africa izigqaje ibithi siba ibekwazi wathi kusuke kade abakhokheli bethu bavuma noba yini bangafuwa inokuthi badlale okuncane babe sebevuma basayine kuphela. Yikho sibahlupho khona sithinga ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziwa how much they are worth as i-Africa babe sebesima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa nayo ithi take advantage of the current situation ithuthukiselayo.
Kukho konke lokhu abantu banga
inkinga ikhona apha sekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beseremuva. Yikho ngikuthiwe khona ukuthi inkingazi sibilie-Africa iku-leadership abantu babe besele abantu bengazili ukuthi kayisibe ngikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazele ukuthi kuyini khonoko nxani labasakazi singasabuyanga lakhuluma lathi sesesinolwazi ngijana siyafundisa abantu abantu babengakwazi sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu zongesala bengazi lutho abakhokhela aqhubeka besona ngeli-Afrika izoziyendawo.